Nxa mina ngizikhangelela lolu daba ngibona ngathi lude futhi lucomplicated ukudlula nje isinqumo leso sithathwe iConstitutional Court namhlanje. Uma ungalalela iminority judgment iyakuveza lokhu ukuthi iConstitutional Court ifakwe esimeni esinzima kakhulu kade sekumele ithathe isinqumo esibukhali futhi esigwebayo. Kodwa ke umuntu uyakazibuzeke ukuthi xa kwenzekile ukuthi yona iConstitutional Court igeje ugatsha ilukhuthe laphana ingaphumi lo mphumela oyiwo ngubani oyincedisayo ukuthi ithathe isinqumo mhlawumbe esinamalungelo esizalwane se-South Africa kuwo, ngoba even ne-minority judgment iyakutsho ukuthi uphuciwe amanye amalungelo, ilungelo le-trial. Futhi-ke ma kuthiwa akanayo lithuba lokukhalaza ngalesi sinqumo kuthiwe asikhontestwa, kuba nzima kakhulu ukuthi uzophephelaphi. Kodwa-ke izinqumo zenkantolo kumele zihlonishwe.
Kulabasekeli bakaZuma abathi kungangcono kuchitheke izitshebo kufe bona nxa kubulawa umuntu kulokuthi ubaba uZuma aye ejele. Osokwenze abanye besabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela. Ulubona njani lolo daba?
Ithuba lodlakela lona likhona, kodwa besifisa kungathi kungabi lodlakela njengabantu lathi sibhacela lapha, ngoba ma ilizwe leli lingaba lodlakela nathi sisaphephele nje kanje asazi ukuthi sophephelaphi. Kodwa ke ngendlela inkulumo ebekwe ngumntanakhe uZuma u-Edward Zuma uyatsho mpela ukuthi uzimisele yena ukuthi abeke impilo yakhe mpela angafa nokufa evikele ukuthi ubaba wakhe angayi ejele, ngoba ubona kuyukuthi uqotshiwe kulokho. Bayakuletha abantu ukuthi yena uthi yena hayi uzaya ekhomishini kodwa ayitshintshwe kumayiphatha ngesikhathi yena ethula ubufakazi.
Bakhona abathi udaba lolu ngolwezombusazwe nje ukulwisana okukhona mhlawumbe kubandla elibusayo ele-ANC. Kuzokuba labanye abathi hayi akunjalo, udaba lolu ngolokuhanjiswa kuhle kwesandla somthetho. Nxa ukhuluma labanye khona ngapho bathini bona?
Abantu bona ba-divided kulolu daba. Abanye bathi wazi wangena ke esitokisini ngoba ungumhuquluzi, abanye bathi hayi i-politics yonke le akulunganga lokho. So imbono yabantu lapho ihlukahlukene. Kodwa ke indaba le njengoba ngishilo ke phambilini ukuthi i-more complicated than le judgment ye-contempt of court. Ma ungathi uyayibhekisisa i-contempt of court leyo ikhandeke cishe ngabomo ukuthi kube ne-contempt of court, ngoba ekuqaleni wayecele uZuma ukuthi ujaji lapha uZondo akahoxe ma yena esethula ubufakazi ukwenzela ukuthi abethule kwelinye mhlawumbe ijaji. So indaba yonke yasukela lapho. So hey, kunokufisa ebantwini ukuthi ngabe le nto iyaxazululwa, kungabi ukuthi kuyadaleka iziphithiphithi nje ezweni ngodaba nje olungalungise.